Soko isika disenda bago VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Esisebenza sisebandleni le MDCT, lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano we MDC Alliance njengokuvumelana kwethu.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kowayengumholi wabahluleli umnumzana Lukhuma Laba, okwenziwe ngumnumzana Lavmo Maduku.
So ulama capacities amaningi, uyi leader ye political party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba ukwenza lokho njengegqwetha, so uvunyela ukuthi akwenze lokho.
Omunye wamalunga eMDC owayevalelwe okweminyaka eyisithiyangalombili ejele wathola umkakhe esemukile labantwana. Kambe waphambanisa na
ngokwesintu ngokosiko lomshado? Ma umuntu eshada lomuntu uthi ebuhleni lasebubini, ma usithe bubini ubara ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaya ejele uzohlala ume naye.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu, abathathu bengabakubulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Yona inkokheli yebandla le-MDC Alliance ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi ayisoze isebenzise elinye ibizo elingayisiyo MDC Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba le-Daily News ukuthi ibizo elithi MDC Alliance liyingxenye ye-MDCT ngoba lasayinelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into esesikhulumisa zesatsha amazwi ngeyokuthi iMDC Alliance ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa achiya ebunjwe ngubaba uPresident uMorgan Tsvangirai owayengupresident weMDCT. Okwakuvezakala sobala ukuthi lowo mbuthano weMDC Alliance uzahlala ukhokhelwa libandla leMDCT. Ngakho kathesi ibandla leMDCT likhokhelwa ngubaba uDouglas Zora asiphumanga kulowo mbutho. Sisebenza sisebandleni leMDCT, lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu. So yikho kuzakwenzakala nxa kungavuka ukhetho kathesi. Nxa sesiya kukhetho olulandelayo sizangena siyiwo lowo mbutho weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu, njengokulo belana kwethu phansi. Akukho kuzatshintsha lokho, kasoze sikutshintshiswe ngokuthi kulabanye abathi bangayenza izivumelwano sebevuka kusasa sebezephulile bebodwa bengafuni ukulandela isisekelo sombuso. Ngoba lesi sivumelwano se-MDC Alliance sabikwa saba yisivumelwano laso esiza kwahlulelwa imithetho yelizwe leZimbabwe, i-constitution lama-courts. Yikho okwenzakeleyo okade kuphikiswana ngakho isikhathi sonke lesi, kwaze kwafika ekuthini kwasela kungasela mbuzo besengasela kwabangakulande court. Ngakho-ke siyakhokhela lowo mbutho we-MDC Alliance.
Manje nxa kuyikuthi kuzayenzakala khona lokhu, selibazisile yini abe-MDC Alliance abayibo abasebenzisa lona lelo ibizo?
Asikho nje isidingo sokuthi sichaze kwabazenzisayo ababuza ukuthi imbuzi ngeyini, bona bayibone iphakamise umsindo. ukuphila. I-MDC Alliance ikhokhelwa ngubaba uDouglas Munzolo ngokusemthethweni njengomkhokheli we-MDCT. Akukho nje singakuchaza komunye umuntu ngoba wonke umuntu uyakwazi lokho.
Kuhamba njani ekukhankaseni? Liyakhankasa kahle yini? Njalo kuyathembisa na ukubana lizanqoba?
Hayi, ukukhankasa siyakhankasa kodwa ikakhulu kathesi besisaqina ngokwenza ama structures awe MDCT ngoba side isikhathi ibandla lichithekile kusukela ngeCongress ka 2014 kuze kufike manje. Ama structures ayiwo agaya usekelo ebengasekho, ngakho yikho esiphatheke ngakho kakhulu umsebenzi esingawo. Lizananzelela ukubana izolo lokhu bekule Harare Provincial Council oyiwo umbutho omkhulu weprovinsi yaseHarare okutshengisela ukuthi ama districts wonke asegcwele abantu asekwanisa ukubana enze iprovincial council. Lokho kuzalandelwa ke kusiwa kuma province wonke umachinery kumbe umchina wokugaya usekelo kuMDCT. Yizo istructures zeMDCT nxa zingagcwalanga, nxa zingasebenzi, kuba nzima ukuthi ibandla lisebenze ngoba ibandla lisebenza ngabantu abazinikelayo, abanikela isikhathi sabo, abanikela konke abalakho ukuthi bagaye ukhetho. Ngakho ikokuqakathekileyo kathesi yikho esikwenzayo, sisenza nje le mkhankaso wokubana abantu bayirejista ukuyavota. Kodwa ikakhulu sisaziqinisa njengebandla ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lufika bonke abantu besezikhundleni zabo ukwenzela ukuthi sikwanise ukugaya ukhetho ngokweneleyo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kamge inkulumo phezulu kokumela emthethwandaba kwaye ngumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku. UMaduku ngumkhokheli webandla eliphikisayo eleNational Constitutional Assembly eleNCA. UMalaba wasuswa emsebenzini isinqumo sedalele High Court ngoba wayesenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70. Kodwa uMalaba ulwisana lesinqumo lesi esithi kumele abuyele emsebenzini okwenze aqashe uMaduku ukuthi amele emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Machobana Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Ngiyayibona le ndaba ukuthi abantu mhlawumbe bangani badidekile ukuthi kwenzakala njani lokho. Ekusoze sikunazelele ukuthi uProfessor Maduku uligqwetha ule law firm yakhe ungilecturer, so ulama capacities amaningi, uyi leader ye political party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba kwenza lokho njengegqwetha, so uvunyela ukuthi akwenze lokho. Nje ufuze sikunazelele ukuthi amagqwetha ayalandwa ngabantu ama clients ezofuna usizo lwabo. So ngaleyo ndlela nxa kungela conflict wena uligqwetha uasesa indaba leyo ikhangeleyo, hayi uvunyela ukuthi umele umuntu. Angiboni ukuthi uProfessor Maduka ngabe phambanise ngapi. Ngiyazi ukuthi abantu abakujabuleli bacabanga ukuthi uncedisa i-old order ukuthi iqhubeke, kodwa eqinisweni lokho akwenza umsebenzi wobugqwetha.
Manje nxa kuyikuthi uligqwetha umele umuntu webandla elingayisolakho lezombusazwe, akula yini lokhu okuthiwa i-conflict of interest ngesilungu? Ngoba umuntu wenalowo ngaphandle komthethwandaba engxenye kwesinye isikhathi uyabuke wamuthi ulisela uyilokhu lalokhu, kodwa ubuso siyamela njalo edale. Ukubona njani lo?
Ayikho inkinga baba Chris Gande. Into eyenzakalayo lapha yikuthi kwezepolitiki siyazi sonke ukuthi kulokuphoselana amazwe amabi ngenxa yokuthi yona ivele njalo ipolitiki kube sithi ingcolile. Kodwa nxa sokusiwa emthethweni, umthetho olendlela osebenza ngayo ulama principles, kulama rules, kulama legal precedents, kule ethics. So i-ethics ekuchoyo ukuthi umuntu ngeke umele kuphela nxa ule esithi conflict of interest leyo okhuluma ngayo kule indaba as a lawyer ayikho I conflict of interest angabe elayo unless eke wamela the other side ephikisana lalo asemela kathesu yikho kungaba le conflict khona kodwa kwamanje ngiyibona
khona kuyenzakala yini ukuthi umuntu athi ufuna ukumela wena ubona ukuthi engxenye ngwelinye ibandla eliphikisana lelakho wena wale
eqinisweni okwenzakala ukuthi uclient or iclient yiyo edinga igwetha not the other way round sizakhumbula ukuthi lo mnumzana utenda ebithi uke wala kakhulu lo governor we reserve bank uGideon Gono besasebenza engu finance minister omunye engu governor we reserve bank kodwa ke bevela kumabandla athiyeneyo kodwa uthe sokuphelile lokho wabuya wamela njalo so lokhana okunye imsebenzi ethiyeneyo so umuntu nxa ethe wakulanda ukuthi ummele kungela conflict umthetho uthi ufuze ummele
lo ngumnumzana Machoba Nancube ingcwethi ecubungula ezemithetho ubexoxa icingweni le studio 7 ekwabulawayo
yebo Mthoba Komuhle Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu iJackson elivikela iCOVID-19. Sikhangela njalo imisebenzi eyenziwa ngabatsha ekuqedeni udubo lwenkohlakalo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama khonapha emsakazweni
with Studio 7. Omunye wamalunga eMDC amabili ayivalelwe okweminyaka esithiyangalombili ejele wathola umkakhe engasekho endlini labantwana. Umnumzana Tungamira Imazogere uthi ufike emzini wakhe wathola umkakhe esemukile. Umazogere utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ubelokhu ethandana lomkakhe waze waveza imfanekiso yakhe elomkakhe ayithatha ngesikhathi esejele. Uthi umkakhe wemuka ekupheleni komnyaka odluleyo. Kambe waphambanisa na umkakhe ngoba wayeselinde iminyaka eyisithoba minembili kusigwebo seminyaka engamachumi amabili esasiphiwe umkakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso yeZin Imbokodo.
Yebo khona ukuthi nxa omunye sevalelwe ejele ebantwini abathatheneyo ukuthi omunye maye sevalelwe ejele osala phandle uyakwazi yini ukumlinda omunye wakhe kweminyaka engazifika amachumi amabili ngokwesintu langokosiko lomshado ma umuntu eshada lo muntu uthi ebuhleni lasebubini ma usithe bubini ubala ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaya ejele uzohlala umelaye so nxa silandela izifungo zomshado yebo kufanele ukuthi umuntu lo bengaze jele lo munye selephandle oselephandle akwazi kumlinda omunye wakhe njengoba efungile mhlabe chada khona sokunzima ikakhulu kulezi nsuku esesiphila kuzo manje ukuthi uthole umuntu wesifazane mhlambe alinde umkakhe osejele kweminyaka yonke leyo umkakhe azaphume impela mhlambe ngemva kweminyaka ngamachumi amabili afike baphinde bahle baqhubeke ngomuzi wabo sokunzima ngalesi sikhathi samanje and ngafuthi singasibheka makungenzeka ukuthi owesifazane zane nguye owoshiweyo abantu besilisa angibaboni belayo inhliziyo le ebekezelayo ngoba ukubekezela vele sikwazi kungabantu kungokwabantu besifazane angibona abantu besilisa bengakwazi ukubekezela ukuthi ahlale iminyaka yonke leyi alinde unkosikazi wakhe ewotshiwe kweminyaka yonke engaka abethi nxa unkosikazi ephuma aphume nje umyeni wakhe lokho esamlindele kuyinto enzima njalo engavamanga kodwa kwabesifazane angicabanga ukuthi okungenzeka ukuthi umuntu wesifazane amlinde umuntu wakhe wesilisa esithe wavelelwa ukuthi avalelwe entolongweni wesikhathi eside abantu abazisebenzisa impela izifungo zomshado ebuhleni lasebubini ububi busuka sobukhona lapho ke nxa sokusendaweni ezinjalo engicabanga ukuthi loba nxa sifunga sishada mhlawumbe into esisuke zigoqelekile khonapha ekuthini nxa ngithe bubini ngibala lakho khona lokho ukuthi noma umuntu sehlale iminyaka engako ngizakwazi ukumlinda njengomuntu wakhe khona akukho lula mpela kodwa kuyenzeka
nxa sikhangela udaba olu
olufanayo sibona abantu abanjengabo Mandela labo wathe penduka evele jele wathi umuzi wakhe wagcina usuchithekile kungakubangelwa yini ukuthi abantu laba babevele belakho kade kube ngabehlukanisa na
sakazi masikhangela abantu abafana labo Nelson Mandela owahlala iminyaka eminingi kangaka edlula iminyaka engamathumi amabili esentolongweni ekuphumeni kwakhe waphuma umuzi wakhe awusabanga usaqhubeka wagcina ngokuthi kube lesehlukaniso phakathi kwakhe lonkosikazi okunye ongibona ngani kuyimbangela yalokho yikuthi mhlambe lokunye kusuka kungasekho lokuthembana omunye uzabe khangela omunye lo kade esejele mhlambe abuye ebheke lo akade phandle azivuze ukuthi kambe nalumuntu njengoba kade ngisejele iminyaka engaka ube lokho engilindile ngempela kusuke kusuka kuba khona ukuthi kungakukhona ukuthembana lapho njalo kwesinye isikhathi umuntu mayehlele ejele iminyaka eminingi kangaka kukhona okunye mhlambe ulesikhathi esiningi sokuzicabangisisa acabangasise impilo yakhe mhlawumbe aqale ngisebenza izinqumo azithetheyo ngaphandle kokuthi abe sejele kwesinye isikhathi umuntu azabona ukuthi hayi ma ehlezi yedwa wabona ukuthi lento engayenzayo noma umshado lo engawushadayo akusiwo lo mshado ongilungileyo usethola isikhathi esiningi sokuzicabangela umuntu eyedwa njalo okunye futhi okwenzakalayo nxa abantu sebehlala isikhathi eside kangaka beqhelelene bengabonani kungabanga khona ukuphilisana njengobaba lomama okweminyaka eminingi kangaka kuningi okwenzakalayo lo thando mhlawumbe ukungabonani lokho kuyalehlisa lo thando lokuthi umuntu athande umuntu wakhe ngendlela abevele kade ezamthanda ngayo nxa ngabe kade behlezi bonke
uNkosazana Victrice Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Leli linani eliphezulu nxa kuqathaniswa lamalanga asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamashumi amane lasithoba munwemunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kulabantu abedlula inkulungwane ezine 4489 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kumanani ayethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isigilamkhuba isaziwayo uMusa Fare Muphananga weqembu lezikliwi elikhokhelwa nguMusa Taj Abdul udutshulwe ngamapholisa eHarare izolo walimala. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ugatsha lwezemali lwalondoloza imali engamabhiliyoni ayithoba munemunye 9.8 billion ngomnyaka osanda kwedlula. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ingelele Studio 7. Hayi bantu bakithi, namoshe isikhathi. Mina kwami umbono bantu bakithi, when it comes to indaba zomakampeni la amavoti manje ka-2023, anakwela msayidi noma kungawina yiphi iphathi engasozano. Mina lesiyo nje ngitshela abantu bakithi ukuthi noma yiphi iphathi kodwa engasozano asinandaba nayo. Soloko usingatshintsha nje impahla le esayigqoka ngoba bo-18 bantu basengcolileyo ezanu-PF. Thole nje enye iphathi nje, bantu kamthwakazi, ongaba umthwakazi noma kungaba MDC Alliance, right? MDC chile zano into e-1 sengenelani lakho lokho konke amaphathi lokho mafika izolo sokuningithuma nje sikwazi ukuthi kuyaphi ngani kuzosidisturba cela nje ukuthi abantu nje bezimbabwe siyaphanga kuba nguthathekile nesilandele into esingayazi lolu yaphi isikhathi sonke labo bantu abayivuvula amaphathi bebehlaleleni bengavula amaphathi bevula amaphathi ngokulanda ukhetho bonisa ngani ngabathengisa sento singayithemba sobathemba after ukhetho ka-2023 siyathi iminyaka yonke le besikhampena sesihamba le mthwakazi le-MDC Alliance yiyo amaphathi labantu abahluphekileyo behluphayo izano bebotshwa besenza bebhuma nje bengena amajele bephuma. Intwakazi, the MDC Alliance. Yes, that's your TV that is kulele isikhathi sonke lesi abantu bakithi bengabe ngothathekile uma fika izolo sefika sokuthiwa kusokusiyo sokuzasondela ekhetheni la sefika kusiyenzeleni singumphakathi sikwazi lokuthi kakasebenzi nomphakathi abantu bengathatheki bevotela abaphathi abangaziyo abangakaboni lokuthi amingani akhuluma ngani maningi kulabo duma kulabo bani bani maningi kakhulu abaphala sengene especially kwelethela ama-tabeland semaningi kakhulu ngicele nje abantu bakithi ukuthi bangaphangulandela into abangayaziyo asikazi bala abaphathi bathi athi abathengisi kuba angaphathi aqondile nto afuna ukusilwela na azosebenza lathi after ukhetho sesiyaqala ukubona ukuthi a-right na leso sikhathi kodwa into engagqugquzela abantu bakithi asiphumeni kuzano le-MDCT MDCT lezangankewabelele singakuvotele lokhuya nanke abaphathi ayi-2 asilwelile isikhathi sonke lesi yesiyase sibona into ahami njani singarobeki singabe uthathekile ngoba sohlala sihlupheke impethu sonke sohlala sigcwele emazweni ma singaba singacabangeli thina kumele simeke sure ukuthi vele iphathi lezi ziyayikhipha mpela izano ziyayikhipha ngiyabona
vikelele ku-studio 7 ontuka belinkobo sangazi bonke baka-studio 7 okhulubayo umdawini laphana etsholotsho kwesikhathi atekulu isigaba ye lavi ngithi ngibeke ke sisebathini khona lapha emzansi njengoba ngisemzansi ngiqale khona lapha emzansi ngikhompere i-South Africa leZimbabwe okwenzakala ku-health department yalapha e-South Africa uzolimthize njengoba nje esenkingeni okuthi mhlawumbe engagcina la ephelelwe umsebenzi njengwalo owaleko lapha eZimbabwe la sagcina ecishiwe kodwa kungabi khona into eyenzakalayo ohopolishi dodo abayibo aba-exposa leyo corruption bagcina sebevalelwe kodwa ke mhlawumbe lapha e-South Africa vele ngoba i-corruption yonke indawo i-exposa izintatheli kodwa ezinye zezinto ezisenkingeni seziboshwa kodwa lapha emzansi sibona ngathi hha okwamanje izintatheli azikabi phansi kwengcindezelo engako aziboshwa ngobekhaya ubuntu engakhuluma iqiniso uyaboshwa uyangena nje so siyibhekile ngabe hlabo vuka ukuthi yona iyaqhuba ihambe njani ngoba i-ANC layo vele ngathi ifuhambe nyayo lezane ayikayibadi kahle indaba ye-corruption ukuthi sibone mpela iminista ingene ejele igqoka ama-overosa yelo hhayi ukuthi sigcine sesibone iy'ntatheli eziyabe zikhulume iqiniso ukuthi ye lapha kuyawonakala sezizoziboshwayo hhayi sibhekile ngabe hlabo vula indaba yona iyakhelela kubi lapha emzansi kubizafana leke yakhona lezimu opolishi bebe abayiwo bagcina sebeyiboshele indaba ngoba bekhulume iqiniso boye khona lapho labi isihlobo sami
sanibonani bantu bagitile njani ngezindawo ngezindawo hhayi mina ngiyamangala ngempela ukuthi ngabazali babobani abathona bebuthanele umnankagwa bethi president umuntu oyenza ubandlululo ngaka kumbe abantu bakhithi kababoni imidlwane layo izibe ngcono ngelilanga iyaze ithungulule ibone imidlwane iyaze ithungulule ibone kula bantu bakhithi abemathebeleleni la abathona bekuthona bebuthelela umnankagwa manje abantu ababo abala mapasipoti bahamba ngeganga emathebeleleni zonke akula mntu ngale pasipoti imali ziyadliwa kakula msebenzi abasebenzi ezindaweni zakibo khona ngapho ezibhedlela emehlweni abo ezibhedlela ngamashona kolo ngamashona yonke indawo ngamashona kodwa bona ababhizi batshona bebuthanele umnankagwa abantu abo bayahlupheka bayabulawa egoli ngapho kodwa bakhona abantu abatshona bebuthanele umnankagwa bethi president president mina sizwa abantu bekhala bethi umnankagwa umnankagwa kodwa abantu bakhithile ukuthi ongawabulileleyo mna angazi kumbe yisidlala kumbe yisikolo ukuthi ungathona ubuthanele umnankagwa mpela ukuthi ngumpresident ngapho abantu bakhala ngendlela balala bengadlanga balala bephuza amanzi abantu ababukabasebenzi bafundisa abantu abethengisa izinkomo izibaya zivalwe uzothi upresidenti umbhekile ukuthi ngumuntu owaqeda abantu bakini isitha sako kodwa nxa kusiya kuthi yizisu abantu ngangcono bedle mhlabane dani ukuthi khona bedlele umnankagwa emganwini kambeni umuntu wabulala abantu akangaka ngesikhathi sembi uhleka laye njani
salibonani mthwakazi omuhle salibonani basakazi bethu abasilethela indaba ilanga ukuphuma kwalo nokutshona kwalo hawu siyalithokozela hawu gibs Dube mkhulu lapho siyabingelela o Prince Gandhi lapho omamhlanga siyalibingelela ekusikhalisayo kakhulu kutshotshwa kwelitshe lisebhalagwe hawo lingazihluphi bantu bakithi kambe ilitshe bekuyini kunabantu abangaphansi kwalo ababulawa balahlelwa phakathi emgodini njengezinja kutshengisa uhulumeni wethu ukuthi akasizweli noma sinenyembezi noma ezama nokusiqilibezela ethi hayi kuyalungiswa sesifake ilitshe liyakhonjwa aqeda athule du ungathi akwenzakalanga lutho njengalokhu akwenza makubulawa abantu kodwa abantu besindebeneni bazabulawa kuze kube nini abanye abanye babulawa balahlela emgodini abanye baxoshwa emakhaya basihlele emagangeni nje uhulumeni wethu ugovernment wethu owe-freedom ugovernment wethu omele nga wenza ngcono kulo government kaSmith ongelandaba nokuthi abantu beZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamazwe uyazi noma ungahamba liphi lizwe alikho ilizwe lingena umuntu waseZimbabwe okungajabulisiyo kodwa yena ujabulile ukuthi hayi usele labantu bakhe abamsupportayo kuphela okhulumayo engu Ambrose esigodini sikaBhango induna eCrossroads ePlant ngikhuluma nje ngesegoli kungisisa ubuhlungu ukuthi sikhulele egangeni wena wabona abafana bakhulele emlageni uhulumeni wethu engenandaba owakhethwa kwathiwa independence iZimbabwe is free how can you be free abantu bakho begcwele ilizwe umhlaba wonke bethe chithisaka awukubala ukuthanda UK every continent has got eZimbabwe but the government has got nothing to do with it akanandaba nakujabulele nje ukuthi as long as Zimbabwe sele nabantu bezani sokufanele ukuthi alube iZimbabwe yachithwa kuthiwa izano lendi mhlawumbe kungenzeka kube ngcono kubo kubajabulisa lokho kubuhlungu kabi ngize ngize ubuhlungu uma kukhuluma ubaba wesindebeleni okuthiwa ngugawule osendaweni yasetsholotsho la okwakuhlinzwa khona abantu kukhishwa abantwana khona eziswini kodwa nkosi yami umuze bangumsindo mpela ethi hayi ugovernment akafuni kubuya abantu abangasisapotiyo kambe sekungathiwa ulenhloli kunabantu abazohlola ukuthi uphethele ukhululekile kulethwa ama-supporters ezana kuphela bazokhuluma nangithi bazokhuluma lokho abakusupportayo ukuthi abantu babulawe hawu kodwa ngiyakhala ngezwe lakithi bakithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika lanxa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisehla endaweni eziningi zakwele Melika isigaba seFlorida sibikwa sibe lenani eliphezulu kuviki yona lesanda kwedlula ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa leli gciwane lehle ngesilinganiso sokungamachumi amabili lasithoba minembili ekhulwini 28% kunyanga esanda kwedlula kodwa ngasikhathi sinye isigaba seFlorida sibe lenani elikhuphuke ngokuyisilinganiso sokulijumilane 14%. Sixoxele sizana seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Umumo ubumumbi ngapha kanti abantu abaningi bebehlaselwe umkhuhlane lo kwaze kwavalwa indawo eziningi kwavalwa imisebenzi kwavalwa izikolo bekunzima sibili. Kodwa hayi sokusiba ngcono sokusiba lokumehluko ngoba indawo sezivulwa ende bakhuluma abadala kanye izinto zizatshintsha ukhanya abantu sibili bakhuthele bahlaba sibili bahlaba ende into enhle kakhulu ukuthi kabalahlanga amamask ukuthi bahle bakuchiye konke kwamamask lokho ngokuthi sebehlabile angeke ngisho ukuthi bonke abantu sebehlabile kodwa bona abaningi lami bembabona hayi kanye sibili bakhuthele bafuna ukuthi into lidlule umumu umubi ngapha endaweni yeCalifornia bebebaningi kakhulu abantu abade bebanjwe umkhuhlane lo kwavalwa izindawo zokusebenza kwavalwa izikolo njengazo zonke nje indawo umhlaba wonke nje kodwa sokusiba ngcono indawo eziningi sezivulwa abantu sebehlaba
kathesi nxa sikhangele kulodaba lolu lokuhlatshwa ama-injection baningini abantu kade bekhanya besiyahlaba siyazi ukuthi loko liqhubekela phambili lolu hlelo kodwa kuyini okubonileyo ngokuhlatshwa kwabantu nabo
hayi ngapha kukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba into ekhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabeleyo ngobani njalo bahlaba ngaphi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka abangene kuleyani indawo ekhona endaphana bangaka abangene ngale ntshonalanga kodwa hayi abantu bakhanya sibili bakhuthele bahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile and enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask ayikalahli kwa wonke umuntu nxa ingena ezitolo kumbe ingena endaweni okulabantu abaningi kumele abele mask so ukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bayazwisisa
alo ke ngumnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa igama lokuthi MDC Alliance.
sokuqhamuka inkulumo phezulu kokumela emthethweni ndaba kwaye ngumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe umnumzana Love Momaduku okhokhela ibandla eliphikisayo ele NCA. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.